Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje. Ngolesibili ekuseni ngumabasa 2019 mhlaka 30 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana China Dube uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sebegrawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko ngoba kuyazila ukugebha abantu abafileyo.
Uyaxolisa awuzwathi bat ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo kwakubulawa abantu ukuthi abantu abangelandlela yokuzivikela. Isakhamizi nje esingelalalito esingelazikhali sibulawa ngumthoko esikhali.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuxoxa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi nje wabehluleke ukumkhipha ngendlela yade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars. Sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. Ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu ngoba kuyazila ukugebha amathambo abantu abafileyo. Ukutsho wayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chinga Dube. UMnumzana Dube utshele uChris Gander weStudio 7 ukuthi kumele kukhulunyiswane lenkokheli yezomdabu andubana kugejwe abantu ababulawa ngalesi sikhathi.
Hayi, mina ngokwami ngithi mina ye uma kuthiwo njalo yinto eqa inyathelo elihle lokuqalisa, kodwa-ke mina okwami ngithi simply asingeneni entweni yokupholisa ukhothwe umlotha. Thina ngesintu vele uma abantu bephambaniseni kumbe wezinto embi kakhulu omunye wakho njengokubulala isimini sakhe kuyakhothelwana umlotha. Ukukhothelwana umlotha siyo into enzima nje. Abadala bayakwazi izinduna ziyakwazi ukuthi zingayenza imikhuba leyo kuhlalwe phansi iphele indaba leyo. Ukukhuluma kuphela kuncedi ngoba amanxeba abuhlungu ngaphandle nje kuxotshiswane. So ngingamboni ngathi ukuxotshisa kuyaqeda into yonke leyo kungaphindi kuhlupha.
Yesizwa njalo uhulumende esithi yena abantu sebezavunyelwa ukugebha amathambo ezihlobo labangane bangcwatshwe kutsha. Lokhu ke ngokunye okungaphathisa yini ukuthoba amanxeba la?
Hayi, mina ngokwazi kwami isintu sakithi asivumi ukuthi umuntu agebhe umuntu ofileyo. Kungaba yinto entsha esesiyifunda namuhla. Kodwa-ke uma abantu babe ukuthi inxeba phonge ufakwa egodini elilodwa bebaningi ngokusuku okunjalo, engxenye kungathuba amanxeba ezihloko zakhona babuyiselwe lephuzeni bangcwatshwe kuhle ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke mina ngokwazi kwami ngangitshela ukuthi hhayi, ngesintu sakithi umuntu ofileyo kagejwa. Kodwa-ke ukubona kwabanye zikho i-right ngoba kuyathoba amanxeba abanye uma bekufuna kona iziningi zibofuna ngoba bayakwazi onke laba abafaka iziningi zabo ziyakwazi ukuthi bafila ngaphi abaningi bakhona. So into enjalo
ubona ungani abangasebenza ngcono udaba lokuthi kukhumiswane umlotha ngobani, nguhulumende kumbe izinduna?
Hhayi, izinduna kungcono ngoba isintu uhulumende yama-politician uthiyeza namthi abanye sebekwakuyimbi unjani njani. Kodwa uma uxolisa awutho njalo, uyaxolisa awuzwathi bat ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo akuqhulelwani, but ungafaka ungafika ama-politician akutshela okuningi sekucalisa ukuthi sebedinga indlela yokuzivikela labo ukuthi hhayi njengoba abanye sebenzithi kwakuyimbi, kodwa siyakwazi ukuthi okungayishombi kwakubulawa abantu kuphela, abantu abangelaindlela yokuzivikela. Impi ngenxa yokuthi abantu abalokhuzayo behlangana bahlangane besidwa bonke omnyase, leyo yimpi. Kodwa isakhamizi nje esingelamsebenzi esingelalalutho esingelazikhali sibulawa ngolesikhali, ayisikho kulokhuza lokho, asiyo into esingathi yimpi leyo. Yikho impi zamabizo atshiyeneyo, kule-conventional war, kule-gorilla warfare, kulani kule-civil war, kule meseka genocide, kule nto ezinjalo ziningi ezitshiyeneyo. So uma usuyathatha uphambanise le eyokuthi eyokubulala abantu kwakuyimpi, yena umuntu wayengabi lawe, hhayi asiyoqiniso.
Lo ngumnumzana Chinga Dube, owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumente, abexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko eyethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yekugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni awethule izolo, umnumzana Matema uthe ule mbiko ekhomba ukuthi i-MDC ijonge yokugenqula uhulumende ngemva kokuqhuba umhlangano wayo omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi akusoqiniso okukhulunywa umnumzana Matema.
Udaba olukhona olusegcine ngolokuthi i-ZANU PF izame ngamandla amakhulu kakhulu ukuthi ikhiphe upresident Nelson Chamisa ekukhokheleni ibandla le-MDC. Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi njengoba behluleke ukumkhipha ngendlela ekade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars, sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise upresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi konke lokho akusize kusebenze, kuzaswela umsebenzi yakhona kwese sekubone kusenzakala ku-Congress ye-MDC ebakhona ngo-May 24 kusiya ku-26.
Kodwa uhlelo lokutshengisela phezu kokoma kwempilo uMathema athi elizavika ngalo lapho selizama ukugenqula uhulumende lilalo yini?
Abantu beZimbabwe njengezizalwane zomhlaba wonke jikelele balelungelo elikhulu kakhulu elokuthi batshengisele nxa yokuthi kukhona izinto okufanele ukuthi bazifikise kuhulumende kumbe kulaba abazenza abaphathi intambo zikahulumende. Ngakho ukuthi uMathema angazama ukuthi acatshe ngemva komunwe esithi ufuna ukudinga ukuthi kungavunyelwa ukutshengisela kwele Zimbabwe ngendlela yokuthi kwisizathu sokuthi uhulumeni uzagenquka, ngibone ngani uyalahleka kakhulu nxa bangalalokhu besenza ukuthi intengo yezinto lempilo yebenzima kwale Zimbabwe kungaba khona ukutshengisela kusenziwa izalwane zeZimbabwe njalo zikwenza kusemthethweni, njengokutshengisela okwenzakalayo ngoNovemba ka-2017 izalwane zeZimbabwe zilalo lelo lungelo lokutshengisela.
Esikhathini esiningi siyake sibone nxa uhulumende ethe waphuma sidla amalahle kanje echinga ngendlela uMathema abechinga ngayo, okulandelayo kuvama ukuba yikubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu. Libona ngani yikho okuza kwenzakala yini lokho, kumbe bekungamazwi okwethusela kuphela?
Hayi, kusegcekeni impela ukuthi uhulumende ulungiselela njalo ukuhlukumeza abantu lokubulawa kwabantu ngendlela engekho emthethweni. Kodwa kufanele sixwayisise ukuthi lezi zenzo azisoze zalalokhu ziphongwenziwa kungekho abakuhulumende abagcina bethole izijeziso zimqoka kakhulu ngibona ngani izijeziso zizagcina zibavakatshelela abantu nxa bangalokhu becabanga ukuthi ukubulala abantu kuyenziwa njengezeneze kungabi nakuboshwa okukhona kwabe beqamula umthetho lebedlalisana namalungelo abantu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MTC ubexoxa ecingweni lontungamile Inkomo we-Studio 7. Ngesikhangele eziphuthumayo ezifela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Idale lePhalamende selilungisa ukuthi imithetho yokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 olokudinga umongameli lamalunga idale lePhalamende laweSenate kanye lamakhansila lube ngolukhululekileyo lungabi lokuqilibezela njalo litshengise ukukhululeka kwabantu elizweni. Iphephandaba leThe Herald lithi lokho kuvezwe isikhulumeli saleli dale umnumzana Jacob Mudenda ekhuluma eZimbabwe National Defence University izolo. Abasekeli beqembu leHighlanders sebeveze imbono ehlukeneyo ngendlela iqembu leli elidlala ngayo kumidlalo yeCastle League Premier Soccer League. Abanye besithi umqeqeshi wabadlali uMadinda Ndlovu labanye bakhe kufanele bebophe siqine, kodwa abanye bebasekela. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu leli lilokhu lingakanqobi ngitsho la kumdlalo owodwa, njalo kucunule abaningi ukuthi linqotshwe liqembu elisacathulayo eleMoshowane Stars 0-0 eHarare ngempelasonto, okuthiye ibhoso ikuhlandla lethumi lanhlanu njalo ile miklomelo emithathu kuphela kungalani yemiklomelo. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo ukubana sidlale khonapha emoyeni.
Linjani lapho kuStudio 7 likhuluma lenye indoda lapho ehlala eThekwini abathi ngumsocks. Ngithi namke mphawule ngendaba le eyombhuqazo yogugground lo abantu laba abambiwayo lapho ngabantu bezanu PF lapho basijwayela kabi nje abantu bezanu PF basivusela amanxeba kudala ilapho ese uyabona uma uzomba umuntu uqala ukubona amathambo uqala ukukhala kasha uyabona nje ukuthi le government kamnankwakwa ukudelela abantu lokho. Mina ngibona ngathi i-solution engcono okuzowenza ukuthi sixolelaneni lapho-ke ukuthi umnankagwa u-vice president wakhe lo uChibengwa u-parents period nayo yonke le mfucufucu le eyaphatheka kumbhuqazo yogugurawundi singaxola uma bengathathwa befakwe ekhulukuthu beke besiye kusirobha nje labazali bethu nje barobheke emakhaya kuthiwa bambela izihlobo zabo. Laba abalezihlobo ezaphoselwe ebhalagwe bona zizombiwa kanjani ebhalagwe? Abazikhiphe phela nalezi ezilapha ebhalagwe. Ehhe, ikakhulu lo baba lo wezana bathi ngubelieve kawule lo. Nguye-ke umdayisi, yibo abadayisi labo abadayisi isizwe sikamthwakazi. Izanu izathi baxoshile laba bantu bazosihlupha futhi ngapha komthwakazi kithi. Thina kahle kahle abantu besifonini abasiniki umhlaba wethu lo womthwakazi besale leZimbabwe yabo.
Ya, apha kuyahlupha la. Umnankagwa uChamisa bayafana nabantu labo. Amakhando abo awomile. Akakho ovumayo ukuthi yena uyehluleka. UChamisa wadliwa yikhodi. Ingabe yena uyavuma nxa ukuthi uzwela thina amaZimbabwe. Ngenxa yokuthi yena ukhangele ukuthi ufuna ukuba ngupresidenti. Ngafuna ukuzwela amaZimbabwe afana. Nxa abantu bengafa bonke uzasala ebusana. Kavumele umnankagwa ukuthi wawina uzazama ngo-2023 ukuthi ibandla lakhe liwine. Lokhu akwenzayo lokhu akulangqondo. Nxa kuthiwa umnankagwa kalangqondo luChamisa kalangqondo. Kanye lalabo uChamisa abamsapotayo ukuthi ale lokhu ewomise izinto. Thina siyafa indlala bona badla basutha labantu ababo bafunde izikolo ezingaphandle kwelizwe. Studio 7 alike lilimuke umuntu lwabantu uChamisa lo mnankagwa ngabantu abafana nayo xathu akula mehluko. Ngiyabonga maZimbabwe loko kwagugurawundi loku ukuthi thiwa hey ama experts what abantu bageje amathambo wathinithini kuthonishiswe akusoze kwafa kwancedi lutho umuntu ofileyo ufile uyazakala ukuthi abantu bonke babulawa yi-ground ewusala ukuthi nxa begejwa bangcwatshwe ukuthi i-government ibhadaliso ibhadala khona ibhadale kubhadalayo not lokho kuthiwa ye ama-expert wathinithini nambona uncedo lwakhona ngombono wami ngibona naw kungcono ukuthi kukhulunyiswane because izanu yizanu kathesi bengabuya thesi bathi bazokhulumisana indlela yokuzolibulala lona elikhulumayo lona bazalitshintshela kusasa abantu laba basebenza njengonwabo kufana labothamisa babesebenza labothokozani khulu but batshintsha abantu amandebele nama-disident but amandebele lokhu bamhlezi emuva lokhu bemlandele bona kuthiwa ngama-disident lokhu akusoze kwafa kwaphuma engqondweni zabo engangena layo uzayenza njengomnankagwa lo mgabe wakhe ishona lishona
sanibonani basakazi abahle igama like bandla upresident sebulele ilizwe emasono nangapho eliqedile ilizwe kwakhitshwa abantu or kwakhitshwa abelungu emapulazini bahanjiswa emazweni angaphandle kwabekwa abantu abamnyama manje sokukhitshwa thina abantu abamnyama futhi emapulazini baze sishiye lokho esilapho phumini mele kube suphandle hhayi lokho manje liyakubona ukuthi hhayi ilizwe vele selifike selimoshakele sikile ngoba thina siyafanana labelungu abelungu labo bakhitshiwe nathi sesikhitshwe sokungcono ukuthi ngabe abelungu baseduze sibalethe back bazosikhokhela ngoba thina abantu abamnyama ukuthi sikhokhelane hhayi khanye ukuthi kwehlula akwehlula ungabheka ukuthi abantu emapulazini sebeyakhe njani hayi bayaphila ukudlula abantu bemaruzeva so nakhona hhayi bungamelanga kwenza kanjalo sokufanele ukuthi basikhiphe basibeke kwezinye indawo basinakekele njengabantu kade sesiyakhile ngasiyali njalo endaweni zona lezi abasikhipha kuzo kube zindawo ezibekwa abantu abazovula amabhizinisi for sure abantu abamhlophe manje akukwazwakali nokuthi umuntu omhlophe okhona onguye othi naye uzovula ibhizinisi ngubani akazwakali bona sebeqala ngokukhipha abantu bebekana bona ngezikhulu hhayi yabona
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngonombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane seSomali uHalima Aden obukisa umzimba lempahla oyisupermodel ohlala eMelika ube ngowokuqala ukubonakala kugwalo lweSports Illustrated egqoke izembatho zokuntsheza emanzini iswimsuit kodwa ezivala umzimba ezebhekini kanye nezokholo lwesimoslem okuthiwa yijihab. Izambatho lezi bezimvala umbuso wonke ngaphandle bezimvala umzimba wonke ngaphandle kobuso njalo kuthiwa lokho ngokuqala ukuthi kubonakale i-supermodel itshengisa impahla zalolu hlobo. Uhulumende we-South Sudan uthi uzabhadala amadola ayizigidi ezizinkulungwane nenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa zamadola i-$3.7 million kwinkampani yeMelika i-Gainful Solutions ukwenzela ukuthi yenqabe ukusungulwa kwedale le-African Union South Sudanese elifuna ukuphenya lokugweba labo abadala amacala ngempi yeCivil War. Senzakala eMelika namuhla sicubungula umkhankaso kaMnumzana Bernie Sanders webandla lamaDemocrats ophakathi kokuqoqa usekelo lokuthi akhankase ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Engaphumelela ukukhetho lwamaprimary elections aleli bandla uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lamaRepublicans, yena oyabe esencintisela ukubusa okwesigaba esesibili sombuso wakhe i-second term. UMnumzana Sanders wanqotshwa ngunkosikazi Hillary Clinton kuma-primary elections okhetho oludluleyo, kodwa waqala wasala okwesikhathi emisane laye, abanye sebesukile. Iningi lalithakazelela inhlelo zakhe, ikakhulu abatsha, nelokuthi ngayenza ukuthi bengasabhadali, kungasabi le mbadalo ephezulu kwizifundo zekolitshini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema, oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe uMnumzana Sanders kasoze athwalisane amagabha avuzayo yini lo Mnumzana Joe Biden, laye ofuna isikhundla esifanayo.
Bona bazanika ngesikhathi esinzima sikakhulu, kungacalisa ukuthi ama-states ayijini acalisa ukuvota kuma-primers. USanders ulama-supporters amaningi ebantwini, i-young people, abamthakazelela ngama-policies akhe. Kakhulu uyaprothembisa ukubana angangena esikhundleni into zama-student loans lezi ukuze akwanise ukuzikhipha ziphele. So ngibona ngani uSanders uzanika uBiden isikhathi esinzima, kusazencintisane kuzokufika ekugcineni. Uzobakhetha ukuthi ngubani phakathi kwabo babili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongamukelwa ngabantu?
Ngibona ngani uBiden engamukelwa ngabantu. Umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile phongukuhleka labantu bonke. So even nxa uhlangana la esitridini, umuntu okanye ordinary, nxa ehamba esuke emsebenzini esiye emzini wakho, uhamba ngesitimela. Kanti into ezinjengezimangalisayo, very simple. USanders la umuntu o-right kakhulu, kodwa ngani ngibona kwami somuntu lwano olobudlelwano labantu obuhle. Yesu le lama-policies awakhulumayo asusekayo angalangcono, kodwa i-connection anayo labantu bona ngani ayifanani likaBiden alayo labantu njalo.
UMnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje ukuba isikhulu ukuthi usele izigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngoba abanye bale mali edlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda, ye, kodwa ikhona lapho siyakhona icine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele ukuhambelana. Umuntu okhankasa engaba le mali, kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu, imali futhi incede. So konke kokumele ukuhambelana, imali yakho engenayo, lezinto zithembisayo ebantu ukuthi ngizatshintsha ilizwe lenihlala kuhle yenu ibe nje, nxa ukuhambelana hayo uyaphumela. USanders ye kuphuma ama-report kwana hayo useyimillionaire naye. Ngingazi nje ukuthi abantu bazamkhangela njani, njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangela mali, abantukazana nje. Manje kathesi la isikhulu sibili asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamela sibona ukuthi abantu bazavumelana naye yini.
Lo uMnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelaye eseDallas eTexas. Okwa Namhlanje ke sesilethulela umculo wohaya iqembu leHighlanders siphiwa ngabafana bakagodlwayo. Sikhumbule njalo ukuthi iqembu leli lokheli sems lingani lingemuva kwamaningi kumdlalo yePSL. Lanxa abanye abalandeli balo besithi hayi ba lokhu belisekela, abanye njalo bathi inhloko yomqeqetshi waleli qembu uMadinda Ndlovu kabophe siqini.
Sibona sinje sazalwa support Highlands siyaitha Highlands Sibona sinje sazalwa support Highlands siyaitha Highlands Sathi tulwa yingu sisekelu manje Sathi chula ingu Sisekelu mande mani Lenkunze mnyama leyi Nge amadloza wethu Lenkunze mnyama leyi Nge amadloza sizwe Yisekazini Yisekazini Musani usipota weba hodi Yise kazini Musani usipota weba hodi Yise kazini
Bafana bakagodlwayo lokho bebaqamba ke abasekela iqembu leHighlanders. Singazi ukuthi umadabudabu ngubani, kodwa hayi kulamabizo amaningi lapho. Singaqhubi uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Chinga Dube owayengumphathi ntambo wezabalwa impi uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu. Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya, umnumzana Kane Matema, yokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokugenqula uhulumente. Hayi ke sibonge ke abalaleli abade besilandela kukhasi lethu leFacebook, silo Jason Maphosa. Olifanelisayo, musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.